Endaweni zethu lamhlanje amapolisa lamasotsha sebethwalise nzima abantu abathengisa impahla ethiyeneyo emgwaqweni. Lokhe kulokulwa okumangalisayo kubandla leZANU-PF esabelweni seMatabeleland South. Imuli zabantu abangamashumi amabili lanye abafele engozini yomgwaqo eCholocho zibonga uncedo abalunikwe nguhulumende lokungcwaba ababhubhileyo. Inhlanganiso yeZimbabwe Business Forum ithi izimisele ukuyavula amafekitali eZimbabwe. Ku-Livestock lamhla kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection sixoxa ngenani elingaphansi labatsha kudalele cabinet elikhethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Thumelani imilayezo lenu kuwhatsapp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama, umagagasi athi 909 AM, 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp la ku-Facebook ku-VOA Ndebele.